ngela bathule ngikhuluma ukuthi akazube lemali enganani ukuhambe ngehelicopter uhambe ngejet wenzeni but iphezulu zazavela weso akazube lani uthando wahekona mani kamfalabo akazube emilweni wezuleni eya uthando lowabonthena abo futhi kebe ingena kusandwe ithi labulo olothando khona indlela
ikhulu
ngoba nje efundisa ukuthi vele into yonke oyenzayo yenza ngothando njalo ungaviyeli ngomhlawumbe ukuthi ngivukule mali lento yonke no imali ayisitheki ngothando Yes, lapana ngiyangothi mina uthando give me love. Yes, ingoma ikhuluma ngothando, ithi ngithanda wona wedwa, anze kube njani wedwa, uyiqobe ke ezindlu yethu ngomuntu ongumfulu ubambo lwami. Yes, cela undibe uthando. Iyazithola nje le ikhuluma futhi ngesingisi, I'm sure bazawuzwa ndawo very it's about love. The last song. Ngoba ngiyacela lazo abantu abathandanayo kakhulu ngathi yathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi niye kuthando niye kuthando yes so like ngathi example momo uqala ngoba le ngayidala ophemoth ngoba ngibona amatokoza amashama kibhosi lapha ngamthothe ngihlala amakibhosi ngoba ingoma ngithanda kakhulu ngathi engayibhala isithandani ngoba isithandani xa zihlangene ziyakha ukuze ube muhle into elothando siyaphumelela yes
No.